Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 10 zibandlela 2017 ngu Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje.
Indaba ze-school fees sibili ukhanya ngazathi izimali zezingazathi ziyahlupha njengoba sisemakhaya emareserva, kodwa sizazama lathi ukuthi konoke okuncane esikutholayo sifake khona ngalezikoleni.
Izikolo zivuliwe elizweni lamhlanje, abanye abazali bekhala ngemali yokuhlawulela imfundo eyama-school fees.
And they then fail to be able to address requirements among students.
Sebehluleka ukuqhuba imisebenzi ehlose ukuthuthukiswa kwezifundi ngendlela eyiyo. Sizocela abeZimbabwe Youth Council ukuba babonisane labo, babakhumbuze ngomsebenzi wabo.
Okwethulwa uhlelo olutsha lokuphathisa abasakhulayo lwe-Youth Mentorship Program ngokubambisana kukahulumende nenhlanganiso ezizimeleyo. Elinye lamabhanga eZimbabwe LSBZ lithi kaliseyikwamukela amakhadi ohlobo lwe-Visa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izikolo zivuliwe lamhlanje, abanye abazali bekhala ngemali yokuhlawulela imfundo njalo lababalisi besola uhulumende ngokwethula uhlelo lokufundisa olutsha i-new curriculum kodwa engabaphanga ulwazi olwaneleyo. Ngalokhu inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi ababalisi abaningi bebengafundisi lamuhla ngoba kabakwazi ukuthi kumele bahlele njani izifundo zabantwana. Abazali bona bathi ukonakala komnotho welizwe lokusilela kwemali emabhanga sokwenze kwaba lukhuni ukuthi bathole imali yesikolo. Sixoxe lo mzali ohlala eFort Dickson, umnumzana Square Sibanda Mangayi.
Indaba ze-school fees sibili ukhanya ngazathi izimali zezingazathi ziyahlupha njengoba sisemakhaya emareserva, kodwa sizazama lathi ukuthi konoke okuncane esikutholayo sifake khona ngalezikolweni.
Abakho bangaka abantwana abaya esikolo?
Abami bathathu baba.
Bahambile lamhlanje busubhatele?
Hayi, ukubhadala ngingabhadali, besahlanganisa ukuhamba bahambile sibili kodwa angingabhadali.
Ababuyanga lo mlayezo yini, sebebatshelile ukuba niyafunakala imali?
Hayi, umlayezo babuye lawo sibili ukuthi imali iyafuneka sibili, kusasa sibili imali iyafuneka esikolo.
Bahlawula malini abantu abakho ngamunye?
Lo okuform 4 lonyaka ngathi i-school fees $65. Then laba base-primary abayi-2, i-school fees babhadala $32. Then lo oyaku-ECD uyabhadala $10 ngoba i-crash baba, uyaku-ECDA.
Uvama ukuyithola njani imali mnumzana Mangayi? Uyasebenza?
Mina ukusebenza ngiyabambabamba nje, ngu-garden boy, kodwa ngihola imali encane kakhulu engange-$80. Kade ngithwele nzima njengoba isikafu laso kade singekho ekhaya. Akube kungithwalisa nzima sibe ngoba bengicela ngithengisa ukuze imbuzi.
Ukuthengisa imbuzi okhuluma ngakho yinto mhlawumbe olakho ukuyenza njalo lo nyaka ukuze uthole imali yabantwana?
Lo nyaka mbona ngazathi nxa singavuna kuhle, hayi kusiyafika i-second term kuzake kume mbidani ukuthengisa, ngoba ngizabe sengikwazi ukuthi isikafu sabantwana sikhule ekhaya.
Umlayezo mhlawumbe ongabala kuhulumende la kugatsha lwezemfundo lapha?
Hayi, mina kuhulumende lekugatsha lwezemfundo isicelo sami sibili kade ngicela ukuthi ngabe ema-primary lapha ngabe bayasizwela, singaze sabhadala ama-school fees kube ne-free education njengokuthi promise kwakuhulumende simvotela.
Lo-ke ngumnumzana Square Sibanda Mangayi, isakhamuzi se-Fort Rickson, ubexoxa ecingweni lontungameli inkomo we-Studio 7. Inkokheli yenhlanganiso zezifundi ezigoqela eZimbabwe Congress of Student Union iZukosu leZimbabwe National Student Union iZinasu yetheswa umlando wokuphambuka kunjongo yayo isigijimisa ezombusazwe kunokuphathisa kuntuthuko yabasakhulayo emakolijini. UMavis Gama usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Umphathintambo obona ngezabatsha lokunikezwa kwamandla kuzizalwane zeZimbabwe kwezomnotho uMnumzana Patrick Zhuwao utsho la mazwi emkhosini wokuphawulwa kohlelo lwabasakhulayo abasemakolitshini lamayunivesithi lasebaphutsha izifundo zabo olwe-Youth Mentorship Program. UZhuwao utshela intatheli zindaba ukuba ukwenza kwalezi nhlanganiso kuvimba abasakhulayo abaningi ukuba bangafinyeleli inhlelo eziningi zikahulumende.
And they then fail to be able to address my requirements ema students
sebehluleka ukuqhuba imisebenzi ehlose ukuthuthukiswa kwezifundi ngendlela eyiyo. Sizocela abeZimbabwe Youth Council ukuba babonisane labo babakhumbuze ngomsebenzi wabo. Mina ke ngizokwenza kube lula ukungithola nganelise ukukhulumisana lezifundi. Lilakho ukukhulumisana lami mathupha.
Ethi asikho isizathu sokuba kube labachiwa phandle lapho uhulumende eqhuba inhlelo eziqondana labasakhulayo okufana lolwe Youth Mentorship Program oluqhutshwa ngokusebenzelana labenhlanganiso ezimeleyo eye Campus Community Foundation. Obona ngokusabalaliswa kolwazi ku Campus Community Foundation unkosazana Nomaliso Ncube uchasisa ngokuqakatheka kwalolu hlelo kwabasakhulayo elizweni.
I-Campus Community Foundation luhlelo lwabantu abasakhulayo esiluyenzayo thina. We are a private organization. Sihlela ukuthi sibe ngabantu abavala isikhala esikhona between abantu abaya esikoleni le-industry esilayo. Uzathola ukuthi abantu bahamba even for attachment but then nxa bephenduka nxa sebesiyadinga umsebenzi they are clueless half the time, abakwazi ukuthi kuyini kanti vele okufanele kwenzakale industry. So i-program yethu ye-mentorship program and most of our programs are Campus Community Foundation ahlose ukuthi avale isikhala sona lesi esikhona ezikolweni la ku-industry.
Ziningi indlela athi bazosebenzisa ukufinyelela abasakhulayo ema-university lasemakolitshini.
Silama abantu ade behlezi lapha ade sithi ngifrom e-university, from MSU, from UZ, sibathi ngama Campus Community Foundation ambassadors. Yibe sibasebenzisayo because of the 32 tertiary institutions that we have eZimbabwe ukuthi befinyelele abantu abasezikolweni zona lezi sibafuna ukuthi bethi fill in the gap esiyikhangeleleyo.
Kungalesi sizathoke abogatsha lwabontanga bethi bafisa lwaziwe nguye wonke osakhulayo oqhuba izifundo zemfundo yaphezulu lolu hlelo oluqhutshwa ngokusebenzelana kwabe-Campus Community Foundation lohulumende kungakhathalekile ukuba ungowaliphi ibandla lezombusazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
AbeZimbabwe baqhubeka bebhekane lobunzima ngesikhathi bezama kuphindela emuva emazweni angomakhelwane afana leBotswana leSouth Africa lapho abasebenza khona ngemva kwekhefu lekhisimusi ikakhulu abangela maphepha okuhlala kulawo mazwe. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseBotswana.
Imvula egcweleyo enye ile Ngwenya, amasotsha alinda emngceleni ngeminye imigoqo ebhakanela labo abeZimbabwe abazama ukuphindela eBotswana ngemva kokuchitha ikhefu lesihlobo labangani ekhaya. Umfula oLimpopo uyaziwa ngengozi zeNgwenya kanye lokugalula kusukela kudala kulabo ababezama ukweqa besitiyadinga umsebenzi kweleSouth Africa. Ngokufanayo abangena eBotswana baqhuba bebhekane lobunzima ngenxa yokuthi abala maphepha aqondileyo okungena kumakhelwane. Abeqa imfula efana laboramakhwebani kanye leshashe basemlonyeni yeNgwenya kumbe ukugalula ngesikhathi imfula igcwele. Abayinelisa ukuchapha akujo ukuthi udubo lwabo soluphelile ngokula masosha ahlomileyo aweBotswana ebhotabhota emngceleni ukubanjwa kutsho ukuphanga ubuyiso lwekhanga ukuphazima kwelihlo. Kodwa abanye baqala bayevalelwa esitokisini kumbe ukubhuqwa ngemvubu emhlani. Unkosikazi Mary Leya welandisa ngobunzima ababhekana labo.
Akulula endleleni, sizedinga impilo, sifika sesizwile. Sichapha imfula igcwele njalo sivikana lamasotsha.
Manje kungani bengazami ukudinga amathuba ekhaya kulokufaka impilo zabo enkozini?
silezi muli ekhaya njalo liyakwazi ukuthi ekhaya akuphile kunjalo kumele siphume siyedinga ukuza siphile
elebhotswana liqhubeka lisomisa ukungena kakhulu kwabavela eZimbabwe benikezwa amalanga amalutshwane emngceleni njalo bezingelwa ngabomvu esidalabheni nemadolobheni atshiyeneyo ikakhulu bangahlala kudlulise kumbe bengela amaphepha kodwa noma kunjalo abeZimbabwe bakutshaya indiva beqhubeka bekuthululeka beyimhlambi ngingumathini ngwenya wendaba zestudio 7 sakabron kwelebhotswana
Ibandla lezaphu lamhla liphe isipho senhlanyelo kunye lempahla zokugqoka emulini ezadilikelwa yizimizi engozini yokuna kwezulu lesikhukhula ngenyanga edluleyo kampalakazi emzini wecabatsha duze lakobulawayo. Unompumelelo moyo siphalo lodaba ngugcweleyo ekhona le kobulawayo.
Izakhamizi ezedlula amakhulu amabili ezadilikelwa imizi engozini yokuna kwezulu lesikhukhula lamhlanje bajabule okwamagama ngemva kokuthola isipho senhlanyelo lempahla zokugqoka. Abahlali becabatsha bacele inkokheli yezapho ukuba ihlale ibakhumbula ngoba bayaswela njalo imisebenzi ayitholakali. Isakhamuzi secabatsha umnumzana Innocent Milazi uthi bebefisa ukulima kodwa bebengelanhlanyelo ngoba abasebenzi.
Ngibonga kakhulu abadala bethu ubaba uMafu lalaba ahamba labo ngalesi isipho esihle abasipheso. Mina ngilapha emvujwa kwacabatsha ngililunga lezapho. Okungangokuthi lesi sipho esilaso libandla lezapho elithe lisincede ngalesi sipho. Siyalibonga kakhulu, sicela ukuthi liqhubekele phambili likhangela ikakhulu indawo ezifana lendawo yethu.
Umnumzana Milazi ubonye kakhulu abezapho ngesipho asitholileyo senhlanyelo lempahla zokugqoka, wacela ukuba bangabalibali.
Ngesipho senhlanyelo lesitholileyo ngiyajabula kakhulu. Okungangokuthi ngalesi sikhathi senikwazi ukuthi lami ngilime nhlanyele nikwazi ukuthola ukuvuna imuli ikwanise ukuthola ukudla.
Unkosikazi Grace Luphahla laye uveze intokozo ethi ubevele elima kungela nhlanyelo ethi uNkulunkulu abaphathise. Ethi ebefisa ukuba ngabe bathola amatalakitha okulima ukuze balime uqobo kodwa uyajabulwa ngoba isifiso sikamuyi umnumzana Joshua Nkomo sokulima lamuhla sifezekile nanku sebethole inhlanyelo.
Ngiyabonga konke khona okwabasenzela khona. Sithi uNkulunkulu abaphathise abaqhubi lokho bezosigcina ngoba thina vele sasingabantwana baka Joshua Nkomo. Wasithiya ubaba lokho sisedubeni. Lanamhla lokho sekuphathi sisiphakathi kodwa ngalezi insuku zanamhla. Nxa ubaba abantwa bakhe sebe sikhumbulile yena ngokuthi ngoba wabe walala ngokuthula inhliziyo yakhe yathi lokhu ivele ingaphi isesemuva ikhumbulani abantu abakhe ngoba ubathiye egangeni. Siyabonga kakhulu ngoba sesilethele abantu abasikhumbuli.
Umnumzana Lazarus Masuku ongomunye wabalwa impi yenkululeko uthi kubuhlungu ukubona abanjengaye abazinikela impilo yabo ukulwela ilizwe behawula ezweni abalikhululayo. Ubike ukuba abantu kabayekele ukuxamalaza abazi lapho abavela khona njalo umphathi ntambo wezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere kaxwayane lokumethusela kanye lokuza labantu ezobahlalisa ecabatsha kukanti abantu becabatsha abahlonitshwa.
Ngiyakwazi ukuthi abaningi sikhala ngemsebenzi, abaningi sikhala ngokuthi siyahlupheka. Liqiniso, sihlutshwa into eyodwa, yona leyo sibandezeleyo. Ongake wayeqa ngoba uyayesaba. Kodwa thina sathi thina singayesabi. Sayitshela ngo-2009 ukuthi thina sisayifuni izanu. Bayakwazi nakhona. Ngaye sesikhuluma ngokuthi abantu kufanele behlale kuhle. Angithandi ukuthi ngikhulume ngize ngifike kule into leyana yenziwa ngokasukweli bedlula lapha bengitshayela iwuda besithi bona sebethatha indawo lana bafake ama-youth. Ama-youth engaso laba balaphana benkomponi yangakithi. Bebathatha, alright, mvele ekhezi mina. Bebathatha ekhezi, bebathatha emaswingu, bebathatha echolotho. Laba-ke Lina ke
osakhulayo okhokhela abatsha becabatsha kuzapho uCaroline Dube laye uveze ukubonga kwakhe wakhuthaza abasakhulayo ukuba bayebhalisa ukuvota bavote ukuze impilo zabo ziguquke.
Ngithanda ukuqala ukubonga isipho lesi abasenzele sona abadala sikalokhu siyehlelwe ngumonakalo sabatshela abadala bazwisisa basinika lesi sipho abasinike sona namhla senhlanyelo sesizathi ke lathi sibabonge kakhulu cele kakhulu ukuthi ontanga uthi nganithwayithe singabopha kakhulu amajombo ngoba lizwile thwayithe singanithiwa siqinile singahlulwa ngole 100 years that isikwazi ukuthola ikakhulu siyananzela ontanga bethu abalamsebenzi abalakho kokwenza abanye abafundi abanye bafunda baphelele endleleni.
Umnumzana Cosmas Mafu inkokheli yezaphu kobulawayo ubike ukuba bakhangelele ukungena embusweni njalo bazaphatha abantu ngenhlonipho hashi okwenzakala manje.
Lapha ngizama ukuthi ngibeke indlela izaphu ekhangelele ukuthi la kusasa njengoba sikhangelele ukuthi izaphu yiyo ezayo kuhulumende olandelayo alisoze liphiwe izinto zamakompyutha ukuthi cuphe hambe ebheke kusasa uphinde uphenduke. Lizaphiwa izinto eliza kuyazisebenzisa ziliphilise okwempilo yenu yonke le muli zenu. Ngingalichitheli ithuba ke bazali ngamalutshwana ngithe senze lokhu obekungumkhuba okumele ukuthi siwenze. Bangapho mama, umama ebabaphekayo ke. Woza mama.
Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 ntambama kusiya ngo 9 kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 4930-6065 laku 15460 kilohertz. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwethu lwabasakhulayo olwe The Connection sixoxa ngokuvulwa kwezikolo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Osandakhethwa kuba ngumongameli omutsha welemelika umnumzana Donald Trump ubikwa esekhethe umkhwenyana wakhe uJared Kushner ukuba ngumcebisi wakhe omkhulu okucasule amalunga ebandla eliphikisana lelakhe lelamademocrats. Ibandla elibusayo kwele China ele Communist Party of China selivumelane iziqondiso ezintsha zokukhokhela ukusebenza kwehlangothi lokuvimba ukungethembeki elizweni olwe anti-corruption. Ekuqhubekeni kokusilela kwemali elizweni, ibhanga le-CBZ lithi kalisekwemukela amakhadi ohlobo lwe-Visa. Umqondisi waleli bhanga umnumzana Neva Nyemutso utshele intatheli izindaba ukuba ukusetshenziswa kwamakhadi la kulendleko enengi okubangela ukuba liswele inzuzo. Abavela emazweni amaningi basebenzisa umhlobo wamakhadi la kunye labo somabhizimusi abaselizweni. Ukuhlaziya lolu daba siqoxele uCouncillor wedolobho leVictoria Falls umnumzana Ephias Mambume otshele iStudio 7 ukuthi inyathelo lithethwe ibhanga leCBZ lilakho kubuyisela emuva imizamo yokuvuselela umnotho welizwe.
Iya-affecta kakhulu especially abantu abavela kwamanye amazwe besivakashela njengama-tourist because bona babekhangelele ukuzosebenzisa izimali zabo besenza ama-activities kumbe bethenga izinto abathanda ukuzithenga. Manje-ke nxa sokuthiwa amakhadi abo kasakwanisi ukuthi asebenze emshinini e-CBZ kuyavimba imali ababefuna ukuthi beyisebenzise kuvalela imali phakathi ukuthi imali ingasaphumi isale elizweni lethu. and also silabantwana abafunda phandle kwelizwe ababhadala izikolo zabo ngemali besebenzisa ama visa card. So angizwisisi ukuthi kungani bank eyodwa kuyiyo eyafaka umthetho njalo, but akumangalisi because yi bank esesinike ama governors awe Reserve Bank of Zimbabwe ayi 2 elandelana ababuya basinika amanye ama policies esingazake sawabona. Okwaso kuthiwa khona enye kwaso kuthiwa yi-economy, ukuthi ugono wayesenza i-economics engazake ivalwe ebhukwini. So i-CBZ yona ngokwayo I think indlela eranwa ngayo kule government interference package.
Manje nxa sikhangele ikakhulu bona abantu abaselizweni kuzabaphazamisa okunganani ukuthi bengasebenzisi i-visa card?
Abaselizweni ikakhulu abayenza ama business transactions abo abathenga besebenzisa amakhadi ona lawana, kutsho ukuthi kabasayenelisi ukuthatha kumbe ukusebenzisa izimali zabo eziyabe zikuma bank accounts abo. So manxa befuna ukubhadalela abantwana izschool fees abafunda phandle kwelizwe, manxa befuna ukuyawoda izinto ezibuya lapha elizweni, since ilizwe lethu lilizwe lokuthenga kuphela, uya consumer economy, okwethu ukuthenga sikwanisa ukuzilungisela izinto zethu ngenxa yendlela ilizwe elimanejwa ngakhona, ilizwe eliranwa ngakhona yezano TF. So konke lokhu kubambana ndawonye kusinika isimo sokuthi abantu abasayenelisi ukusebenzisa izimali zabo.
Wona umumo unjani emahoteleni lapha, bayabuya yini abavela kwamanye amazwe?
Ngingathi ngesikhathi sekhefu le-Christmas babekhona sivili ababelande umdlalo owe-carnival, but kuphela yona i-carnival kathesi nxa ukhangela estaradini akusela bantu abavakashayo abavela kwamanye amazwe. And ikakhulu ngathi ngesikhiwa traditionally isikhathi esiqala ngabo-January sisiya phambili for a few months sivame ukuba very quiet emahoteleni, kuyabe kungalabantu in terms of i-occupants. Nakuma-activities emakhampani ndawana alibazisa ama-tourists kuyabe kungalabantu abaningi kakhulu ngalesi sikhathi. So ngathi okayathesi hhayi abakho sibili.
Alo-ke ngumnumzana Ephias Mambume, ukansila wedolobho le-Victoria Falls, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le Victoria Falls.
Obe ngumgcini sihlalo MDCT eGwanda Central umnumzana Ryder Slow kasekho. Umnumzana Slow ube ngumlimisi njalo edume kakhulu edolobheni leGwanda. Abemuli yakhe bathi ubhubhele esibhedlela seMatadei kobulawayo ngomgqibelo. Ubikwa ezabekwa kibo enhwali ngolwesine. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomgcini sihlalo weGwanda South kubandla leMDCT umnumzana Ekem Moyo wasichasisela okuningi.
Ngimadolo nzima iqhawe elihloniphekayo uReader's Claw, omunye wabantu abasungula iMDCT. Abantu sisesaba isilwane lesi esibusayo, kungomunye wamanye amaqhawe abazinikelayo, bayasibamba ngangaphansi saze sachuma leso silwane. But namhlanje ngikhuluma ngiyaqhuqa ngoba ngiyethuka ukuthi ukufa kulamandla angaka athatha la maqhawe afana naLorda's Claw. Sibuhlungu abantu beGwanda South, abantu beGwanda Central labo babuhlungu ngoba nguye obesengu-chairman weGwanda Central. Mina umoyo ekhemi engikhulumayo ngingu-chairman weGwanda South njalo ngangiyi-candidate ngo-2013. Silahlekelo uReader's uzalwa eGwanda South.
Uthi ube ngumlimisi oncede kakhulu abantu beGwanda, ungasichazisela ngemsebenzi yakhe?
What uReader's wayengumlimisi okhangele okwezinyamazana ngesikhiwa esithi animal husbandry, wathuthukisa ukufuywa kwenyamazana lokunanzelelwa kwazo eGwanda South. Njengoba ube ngumuntu befundele lezo zifundo zokufika inyamazana. Wayenza abantu bakithe Gwanda South bathuthuke. Inyanga zona lezi ezidlule ubesefundisa abantu lowo beseretayile ukuthi bafidele inyamazana zabo emzini, esekhande amathaya okufidela lezo nyamazana, ehamba nje enika abantu ebathengisela ngemali ephansi, ezama ukuthuthukisa isigaba ukuthi izifuyo zabo ziphile, ngoba phela iGwanda South abantu baphila ngezifuyo.
Eliza, mkhumbula ngani kahle kahle ubabutlo?
Sizamkhumbula ngobuciko bakhe bokungakhethi abantu ngendaba ze-politics, lokuthanda bonke abantu. Kathe sinxa ngakutshela iproject yakhe, ube ngitshela mina ngiseGwanda South, enye indawo esabekayo, nxa ukhuluma ngezombangazwe, esithi moyo ukhangele ukuthi uhlanganise laba bantu bakithi babe le njongonye, i-enemy yabo ibe yikulwisana lendlala lobuyanga, ngumuntu ube lothando.
Alo-ke ngumnumzana Ekem Moyo, umgcini sihlalo webandla le MDCT eGwanda South, obexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 ekhona le eGwanda. Iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lama-Warriors liyadlala sikhuluma nje lele Cameroon emdlalweni wokuzwana amandla kwingxenye yamalungiselelo yalo wokuyadlala kumncintiswano we-AFCON. Intathele zindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usiphalolo daba ndawonye lezinye.
Iqembu lama-Warriors lize laphakama lilubhekise kwele Cameroon ngesonto ngemva kokuba kube lobubelo kungxabano yabo lenhlanganiso yezifa kubangwa imali yeholo. Abadlali bebefunga begomela ukuba kabasozi bephatheka kumncintiswano we-Africa Cup of Nations nxa bengaphiwanga imali abazigolodwa inhlanganiso yezifa. Bebengasuthiseki futhi ngaleyo mali abakade beyithenjiswa ukuyiphiwa ngesikhathi bephatheka kulo mncintiswano. Inhlanganiso yezifa ndawonye lohulumende kanye lenhlanganiso ye-Net One bagcine bevuma ukuba abadlali baphiwe inkulungwane ezinhlanu zamadola aseMelika, okuyiyo imali abakade beyikhalela. Kusasa ngomgqibelo iqembu lama-Warriors likhangelelwe ukudlala lele Cameroon emdlalweni wokuzwana amandla, njalo likhangelelwe ukwala lilokhu lizilolonga likulelo lizwe laseCameroon lize liphakame ngolwesine mhlazilitshumi lambili insuku kunyanga kazibandlela, selilubhekisa kwele Gabon okuyikho kuzaqhutshelwa khona umncintiswano we-AFCON. Iintatheli zindaba ezemidlalo uNation Ndlovu uthi yena akalalo ithemba lokuba iqembu lama-Warriors liza kwenza kuhle kwele Gabon nxa ekhangela indlela ilizwe leZimbabwe elilungiselele ngayo lomncintiswano we-AFCON.
Ingabangxoza ke yabakhona leyi le ndlela abayenze ngayo namalungiselelo, ngibona zani akutshengiseli ukuthi thina njengelizwe singabantu abazimiseleyo zendaba zenguqu, ngoba ungathi ungakhangela amabhora wona ngwawo awumele bewasebenzise. Abuya kudala kodwa abanjiwe zimra. Imali kudala yathunyezelwa ngikhafu kodwa bebekhala ukuthi abakafakelwe izimali. Inkinga esilayo eZimbabwe esikhangelele ukuthi sibesinqobe kodwa siyenze ukuthi yekela kukhule lokhulu.
Kungenzeka njalo ukuba iqembu leZimbabwe linqikilane lele Democratic Republic of Congo lalo elizilolonga liseCameroon phambilini kokuba lidlulele kwele Gabon. Iqembu lama-Warriors lona elikusibaya sika-Group B lizadlala umdlalo walo wokuqala ngesonto lapho lizanqikelana khona lele Algeria ngehola lesithupha ntambama. Ikanti omunye umdlalo wesibaya sika-Group B uzakuba phakathi kweqembu le-Tunisia lele-Senegal ngehola lethoba munomunye ntambama. Ngimele Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Isikhathi du sesidliwe ngumangoye, kodwa singakehlukani wothi sikhangele ezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje. Izikolo zivuliwe elizweni lamuhla, abanye abazali bekhala ngemali yokuhlawulela imfundo eyama-school fees. Kwethulwa uhlelo olutsha lokuphathisa abasakhulayo olwe-Youth Mentorship Program ngokubambisana kukahulumende weZimbabwe lenhlanganiso ezimeleyo. Elinye lamabhanga eZimbabwe le-CBZ lithi kaliseyikwamukela amakhadi ohlobo lwe-Visa. Igama ngu-Chris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.